Iningi labafundi babikwa sebebhekane lobunzima obuhlukeneyo ngesikhathi ilizwe liphakathi kweziqondiso zokumelana le-COVID-19 osokudale ukuba baphatheke kumikhuba esiphambanisa impilo zabo, ikakhulu abangamantombazana asebezithola bengesenelisi ukuqhubeka ngezifundo ngoba sebezithwele. Umbalisi umnumzana Ndumiso Mabhena uthi amantombazana abhekane lezabo inhlupho, kuthi labangabafana labo bazithola bekobunye ubunzima obuhlukileyo.
Ya, kusiphathanga kuhle ukuthi baswele into zokwenza. Abaningi bagcine sebengena entweni ezingalunganga, enjengokubhema insango. Abangamankazana bakithi bazithwala abaningi. Ngiyahlala labanye babalisi ukuthi bekhuluma ngakho, even abancane, lo muntu wabe ugrade 7, grade 6 uzezokuthiwa umntwana ozithwele, kambe sho umntwana nxa yaba lo mntwana yena ngumntwana. So ngesikhathi se-COVID lapha, hhayi, into eziningi ezenzakeleyo abantwana beselekhaya bezingaqondanga.
Unkosikazi Nokuthula Nkomo uthi ngesikhathi se-COVID-19 lockdown bekungela okunengi kokulibazisa okugcine kungenisa abafundi ezilingweni beswela okokwenza.
Hayi, mina into enginanzelela ngokuzithwala kwabantwana these days, environment esiphila kiyo, abaphila kifishane, okunye kuyenza like amafoni bagugla into eziningi, baba exposed to so many things. Then enye into futhi enginanzelele abantwana bemakhaya zibabamithe kakhulu. Why? Ngoba ekhaya akula entertainment. So since kade bengayo esikolo kungelanye into eyenzayo, bahlangana labanye abantu bakhonjiswe khonapha, futhi abakhonjiswa yintanga yabo, bakhonjiswa ngabantu abakhulu kunabo. Ningathese futhi okunye i-stress kunesokuthi abantwana ama-teachers aku-strike, abantwana baphuma besithi baye esikolo, especially laba babeyikathimtholo kuyenza ama-house party, kube nalapho abantwana abahlangana khona benathi utshwala at the end of the day bathona besenza into ezingalunganga.
Abanye abazali ngabakhala ngokuthi uhulumende ngabe uyangenela kodwa bengacaci ukuthi enzeni. Omunye wabo ngunkosikazi Precious Ndebele wakoBulawayo.
Hayi, sikhathele i-government isho yayenza ubungcono abantwana behlala esikolo, ngoba ukungayo esikolo lokhu hhayi ngeke batshona egangeni bemithisana besenzani. Hhayi, siyacela ukuthi lizame ubungcono abantwana behambe esikolo.
Ukhansila ka-Ward 21 endiweni ebulilima unkosikazi Nani Ndlovu uthi lolu dubo lubhahile lasemangweni wakhe.
Ayafundiswa kwabantwana abancane lapha esigabeni anti zomntana eyendisiweyo, kodwa ukuzithwala kwabantwana abancane kubhahile kukhulu kakhulu. Inamba yinene bazithela abanyisekela abantwana. Kutshele ukuthi kufanele kugcizelelwe kulokhu kufundiswa kusiwa phambili ukuze sinanzelele lolu bhubhane lungasiqedi.
Kuthe ngokuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown, sokumele abafundi babuyele esikolo lapho sezivulwa, kwabonakala iningi lamantombazana selisehluleka ukwenza njalo ngoba selizithwele. Osekujabulisa abaningi ngalezi nsuku eZimbabwe yikuthi inani lasebebulawa yileli gciwane lokhu lisehla. Sokuzinsuku ezintathu kungela loyedwa obulewe yilo umkhuhlane. Kuthi inani lasabehlatshiwe ijekiseni lakuqala selikuzigidi ezedlula kancane ezine, 4.3 million, asebehlatshwe elesibili beyizigidi ezedlula ezintathu, 3.3 million, labazinkulungwane eziphose zifike ikhulu, 84,770, asebehlatshwe elesithathu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.